Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube nendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. It need to be to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulaba dabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaxotshwe kweleBhilitane abafike namhlanje eHarare. Owalwa impi enkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubaNdlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uzulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lulamakilinika ekhansili agoqela i-Northern Suburbs, Entumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamakilinika azimele wodwa. Iwenzele ukuthi kube nendawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Udokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo-ke sizaqala ngamalitshumi lasificaminwembili amaklinikhi ebesivele sisebenza lawo ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization yesilungu. Yiwe sizaqala ngawo siye phambili sincedisana nalawa amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCounselor Mlandi Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo outa vaccine ukhona siyacela abantu behambe behlatshwa kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandelwa njengoba kwasi covid ngachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kupha kwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebeza qala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sibuse baningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze covid 19
ayisho ukuthathakala empilo segedini no sanitizer no wipe ungangena uziphuma kula nto yenzakalayo but uthola abantu babhizi bayachumayela ngecorona kade ngaphela
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze covid 19 azisalandelwa
into engiyibone empilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni kuyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhi samaviri emota ikhoroni zasibulala kumele ekhlise ugadi lwana ngawo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizer
umanisipala wakobulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuqhatsha abongi abalikhulu nengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zecouncil ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile-COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amashumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale bele gcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave. Unobhala we-ZCC umfundisi Kenneth Mtata uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eyevaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this thing.
Siningi imibiko esiyithola ngokuthi kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19 sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane nabafundisi
members and the clergy.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela linkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumelana no-Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlahla ngani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Thafazi wachigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sibona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili. Ama-church mele abone ukuthi abazalwane bayavaccinethwa njalo bayalandelela okukhulunywa yiwu njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lolwe-COVID-19. ngoba singakhanyela sibili lapha eAfrica kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhanelo solulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi singakele ukwenza into enje asalandelele i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19, u-Chief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, u-Dr. Agnes Mawomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. U-Dr. Mawomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures. If we
kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwa ayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane kumele singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
Linkuthazo yabe-ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kampimbitho wanyakenye kwasila bafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba phose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo nokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isekhaveron kwele Botswana.
Kunye kachana, ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile, ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sekuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandelwe ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Africa ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandelwe ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu we-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye ukuqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Umnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa abakadweli idosi yesibili. Nine labantu abaningi kakhulu belokho belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokho betesta positive. Ama cases ayakhwela ngokuswela ama-vaccine.
Abanye abezimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. Ele Zimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthe ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Abadabuka eZimbabwe abalichomelane 14 abaxotshwe kwele Bhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyeneyo kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Bhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elithi izikiwi ezidabuka kwele Zimbabwe ezilijumilane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokufika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi sikhathekile kakhulu isivumelwano elisenze lohulumende wakwele Zimbabwe ukuba abantu labo baxotshwe. Uhlangothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexotshwe kwele Bhilitane kusukela ngoMzibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxotshwa kwele Bhilitane uMnumzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona batshiyile abafazi, abanye batshiye abantwana, abanye batshiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha sebebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje imthwaqana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela but kuzabe bebamba bathi bona itarget yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani ukuba yi-100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncana indawo.
Utafumane uthi kabasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kwele Bhilitane
kabahambe bebona amagqwetha ukwenzeka ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
UMnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyukuthi isizathu sabo ngesokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyukuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya bahamba besiya khona ngale besiyadinga indawo ephephileyo, akutshintshanga, okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxothwe nguhulumende wole Bhilitane. Omunye wabo ngunkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kwele Bhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. UMnumzana Frederick Saba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They won't send them back and we accept that. It need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha njalo kasoze sibenze
lutho. Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakwale Bhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo kodwa abanye babo baphanike udabo lwabo enkantolo. UMahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. Ele Bhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu namajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kulaptop lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelaneni nebhubhane lwe-COVID-19. ngaphansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa kukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhalela ukuthi sisekinisweni izanti yebi nangokwayo ngoba yiyokuzayo yona ibhizi yakhampeni. Ikhampeni anjani? Uzayinanzela ukuthi balama-programs engazokuthiwa hhayi kule station esiyavulwa bane sezisa bayabuthi abantu bayigcwala khona bana zokuthi abantu bayalamba umfesilesilapho uhambeni izipho ebantwini abadeka abantu bayigcwala. So izanti yebi ukhampeni ibhizi alungakhanya sokuhla basokulaleku ezobulenjini kodwa lapha ku-local media babebhizi le bekhampeni. So-ke kuzaafektha kakhulu ngoba laba opposition mavelo zame kancane ukuthi uthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho yena le COVID-19. So ke kulama chance aphezulu kakhulu ukuthi kuza affecta sibili impumela election okuzenza ukuthi izane into zibe lula kuyo ngowena ngenxa yabuthi sithethe advantage of the situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kande ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakela ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyakubona nje ukuthi under normal circumstances kuphela bekabe kuyikuqila kwezano ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampela kwaye bengakhampela. Sikhuluma ma izinto zonke zi-right kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplaine ecourt eranwa izano ukuthi this was not fair. Icourt ezanwa eranwa izano bese idecide ukuthi hayi sikuyezinto zenu but ama-villages enu akuphi phelele lapho kuqhutshekwa phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened enza ukuthi bathibona this time sesingena kwelections sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akuthiwa?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobu gwelegwele obokuligama le-election lapho ngophikisa njalo ngiyavumela ngayo izinto zivele zi-right zonke le-COVID ngekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mningingakutho engxelondo ringathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakhola ukuthi abantu beZimbabwe asiqineni silokhu siya khona kuma-election kungani siso njalo khona obugwelegwele bezwa izano kuba exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesibe nababuza abanye o-Arab Moyi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo banda bemalawa ngakhama ukuzibanda barika labezinto eziningi ungasukena ngalapha eZambia ungene ngale kubonyerele into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala. So engakutho ukuthi abantu singadangali asiqhubekeni langasazi uNdlovu mbela ngathi izani yarika kodwa mna into abantu hayi singadangali enxa yomuntu okunye okwenza ubona inzani layo ungathi iyabusa kakhulu. Abantu vele abaningi sebadangala ngoba kanti sesifaka kusiyavota ukuthi akuvota abantu about 20% kuya ku-30%. Kusho abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokwenza izane futhi bele abahele. So-ke mina I still say hayi uNdlovu zaniyarika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami.
Nanti udaba Ndlovu uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano amano awokususa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu yabona sebedangele manje abasafuna ukuparticipate. Yinto eyenzakalayo vele emntwini angathi uyazama ulutho ayehluleka azama ayehluleka azama ayehluleka ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile bese usibane aphathi bese sithi akuvote 20% kuphela. This is not right. The thing is abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza akufuzanga ukuthi ifinyile ka 10. Inga pela ka 10 vele chance ukuthi uzokuyipicka futhi. Singawa ekusebenzisa ama case studies abo Daniel Arap Moyo nabanye. Possibly environment zakhona zaya zingafanani. Asikazi sikuzwe lokho okwemilitia le zano le khona le. Kukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka. So ukuthi opposition parties ibe lokhu bera. So ngathi ama professional opposition parties ukuthi nabo they just have to participate ukuthi bathola amazi bona. But they was at the end of the day into le ivele izothathwa izame. Whether ukuthi COVID uma ula COVID bese sisebenza njenge excuse nje iCOVID. Asithi yena COVID sicabanga ngama in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to take over from ZANU PF. I would see bese sicasha ngayo ukuthi kuthi asakampenanga. The question is that follows it. If benivunyelwe ukukampena bekuzokwenza umehluko yini?
Yeah, nanti udaba mnumzana Sibindi isikhathi sesingani dliwa ngumangoya ungathi phahla usiphi imbona?
Yeah, engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela uthi izanu kwesikhathi kulamanye indlela besikhathi ngama-tactics ewasebenzisayo. I-tactic esegcekeni langaba singayinanzeleli izanu iyahamba ivula ama-political parties amaningi. Khonokho sengikunanzela ukuthi sibili siye eqinisweni kuyindlela abayenza ngaboma ukudivida i-electoral uNdlovu esithe nakuqhathekela ukuthi abantu bangabombana bangabambana njani. Engxenye i-strategy ukuthi abantu abazamana ama-political parties zonke amileyo a-oppose izanu akazama ukudinga i-common ground. Bake babe ndawonye.
Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintatheli zindaba umnumzana Sokwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo lapho abangane izihlobo iziphatha amandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kunhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kamuyi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi umuntu wayehlangana abantu bonke njalo umuntu obele record clean politically and then socially umuntu obehlezi kuphela abantu njalo umuntu lwana belelakha iqiniso ngomuntu angasoze khona umuntu ebesesifike ngizisomela kodwa khona iqiniso lakhe lonke liphelelele yi-right hand engajoshwa nkomo inkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo inkambi eziningi ziyamazi ugwakuka konke kuyi-historically and then le-information ayehambisa kulezo zinkamba ugwakuka ngomuntu nzelwana ongazengabe lebizo lokuzigada kumbele kukhuluma ngezinto ezilumbele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu iyayi-right hand kajoshwa nkomo yena liyazi hhayi kungemva kwenti ngomuntu wathanda ukuthi ezidlalele nje njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professional savenge nokokunye kuyimisebenzi lokomthethele
ye kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu p f zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Koche labo bezomvalelisa
kakhulu umuntu bengeladenki ngomuntu njalo wazilehistri yonke ezapho lalapho yaqalisele khona ekuthi zani yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethe nebhuku lakhe liyakusho konke khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsisa abathala ngomuntu wayethanda ukubahambanisa ngihlanganisa abantu ngomuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kwamanye ama-politician very senior kodwa wayengazitshengiseli lafana nalafana.
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Siluqibake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.